Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 5 Ngcwabakazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulowesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathi intambo wezempilakahle kudala inkulumo.
Into esiqala ukuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo.
Abaphathi intambo beSADC bayahlangana lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-Organ Troika, kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo abazihlaziyayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulowesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi inani labalegcikwane le-coronavirus selikhuphuke layedlula inkulungwane ezine lamachumi amabili lanye 4,221. Leli nani likhwele ngemva kokuba kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1,080. Asebebhubhile ilizwe lonke sebengamachumi ayithoba minwembili lanye 81. Ibandla le-MDC Alliance selisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunika umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga isikhundla sesibili esokuba ngumphathi intambo wezempilakahle. Leli bandla lithi isisekelo sombuso asivumeli umsekeli kamongameli welizwe ukuthi abe lesikhundla sokuba ngumphathi intambo wogatsha lukahulumende. Lithi njalo umnumzana Chiwenga kwalwa lwazi olwaneleyo ngezempilakahle olungenza ukuthi abe kulesi sikhundla. Ibandla leli lithi Mnangagwa ubemele akhethe umuntu ongudokotela kumbe oyingcwethi kwezempilakahle. Okumangalisa abanye ukuthi ngeviki edluleyo kudale le Politburo kuphume imbiko yokuthi uChiwenga engaba esebenza lenye inkokheli yeZanu PF ukususa uMnangagwa esihlalweni. Lokhu kwabangela ukuxotshwa kwelinye ilunga ledaleleli unkosikazi Cleveria Chizema. UChiwenga ungene esikhundleni esithiwe ngumnumzana obhadaya moyo, yena oxotshwe ngumongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lenkohlakalo. UMnangagwa uthi ukhethe umnumzana Chiwenga ukuze akhokhele imizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafa, uthi ngaphandle kokwephula isekelo sombuso welizwe, uMnangagwa ukhethe umuntu ovele ezigulela otshona egijimela uya kwelatshwa kwele China.
I-Constitution yeZimbabwe, Section 106, Subsection 2, ayivumeli umuntu ongu-president or ongu-vice president ukuthi ephiwe ubuminista kuhulumende. Lokhu kwephula isisekelo sombuso, njalo kuyamangalisa ukuthi ubaba uMnangagwa ama-advisor akhe bamcwayisani. Kuyamangalisa mpela ukuthi uhulumende kaNangagwa yena njalo yi-president yeZANU-PF uhloseni uma ezaphoyinta umuntu ovele ezigulela abantu. inyanga yonke uyapapha isiye China khathesi njobe China la ivaliwe siyamangala ukuthi uzabe senzani mbeyi kumthiya asikwazi into yokuqala uthiwe engakasiwo umuntu okwafundela ezebudokotela mbe ezesibedlela mbe uba ngunesi nje kuba ngodali ngibona ngani kuphanana izikhundla ezizama ukuqinisa imilitary government kodwa kunganani uthiwe ngumuntu ogulayo ngumuntu ohlala vele ela isaka lamaphilisi siyazi ngesikhathi lesiyana besilo lomkakhe kwakuthiwa uhlala vele ngumuntu ongani udakiwe ngoba ama drugs owanathayo anzima mpela
njengebandla baba mafa belikhangelela ukuthi umnankagwa akhethe umuntu onjani
sibona thina be MDC kungani luhlazo ngesihlobo bathi ingozi ngoba mbona ngani sefuna ukuqedisa abantu bakithi bonke ngomkhuhlane we-coronavirus lapha ede kufuna umuntu oqeqetshileyo ololwazi ngezempilo lokulapha lokuthungamela umuntu oqinileyo sonke nje siyagula kodwa phela ubaba le kulembali yokuthi seleminyaka vele esigulela yikho ke mbona ngani njengebandla yingqobe kubantu beZimbabwe ukuthi bakhangele sibili ukuthi kanti laba abantu sebehloseni bafuna ukufezani ngamadlwane nje into le ayisoze isincedise ngitsho i-coronavirus iyabelokhu iphapha isiyaphezulu abantu besifa izibhedlela zizavalwa abantu balapha eZimbabwe sekungani zintandane
umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance Ubekhuluma lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ephendulana lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, unkosazana Fatsai Mahere, enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter, uthe okwenziwe ngumnankagwa kusemthethweni. Ngomvulo umnankagwa ukhethe isotsha umnumzana Jasper Chimetsa ukuba ngunobhala kugatsha lwezempila kahle. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhe kwasukela ngo-1980 ilizwe leZimbabwe nxa lifaka umuntu kuba nguminista we-health kufakwa umuntu oqeqetshileyo kwezempilo ongudokotela akukaze kwadojwa nje noma yiliphi isotsha elikhulu noma nguvice president noma ngubani yinto esiqala ukuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo iveza ukuthi upresident ulahlekile iveza ukuthi upresident kaboni ingozi esiphakathi kwayo ngokuba phela nxa uthatha ufaka ukuthi akaphilanga kahle siyakwazi simfisela impilo enhle ukuthi alulame kodwa kwamanje kudingeka umuntu okhuthele ozagijima afinyelele kuyo yonke indawo akhuthaze amanesi akhuthaze odokotela akhuthaze izisebenzi zezempila kahle ukuthi abantu baphile kodwa nxa uthatha umuntu owehlulekayo uthatha umuntu ongelakho ukuqeqesha kuleyo ndawo hey kuyadlalwa ngalesi sikhathi kulokufa siyamangala ukuthi kuzanywani ke khona lapha yinto embi kakhulu leyo izabulalisa abantu phakathi kwe
Uchiwenga sesike sambona chothoza njalo eklolotela odokotela abakhalale umsebenzi esithi kabalalo lelo lungelo umbona esebenza kuhle labezempila kahle na
Hayi yena vela somuntu okhutheleyo ekusebenzeni kahle labantu angithi lisotsha impilo yakhe yonke wazi ukukhemanisa wazi ukuthi abantu bayafuqwa ngenkani ukuthi kuyakhulunyiswa nalezisebenzi ngendlela efaneleyo kakwazi ngakho ke lapha afakwe khona kafanelanga abe lapho nakancane kulo uminister the deputy minister ongudokotela udeputy minister we-health nguyobe fana ukuthi angene abe uminister we-health alintu vele ngudokotela kudingakala udokotela hayi izinto zokudlala nje ngalesi sikhathi kunzima kangaka hayi bantu akasoza kwazi ukusebenza kahle lamanesi akasoza kwazi ukusebenza kahle lamadokotela akakuphiwanga lokho akakuphiwanga ukukhuthazela ukubekezela ebekezelela izisebenzi ngokuba libutho lisotsha
umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo Aba patintambo kanye labakhokheli bamazwe akumanyano weSadak bayahlangana namhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-Organ Troika obuhlaziya indlela zokulondoloza ukuthula kwele Democratic Republic of Congo laseMozambique. ELeZimbabwe yilo ebelikhokhela umhlangano wayizolo oqhutshelwe ebulenjini owe-virtual meeting. Njalo amanye amazwe aphatheke kulomhlangano yiBotswana, Zambia, Tanzania, South Africa leMalawi. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubonanga ubudlelwano lamanye amazwe olweMinistry of Foreign Affairs and International Trade. Njalo kwenzakale abanye elizweni besithi kufanele umanyano weSADC lweAfrican Union uxazulule ingxabangxoza eziseZimbabwe. Kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwabacatshangelwa ukuthi bebeqoqa ukutshengisela. Lokhu kwenzakale ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa izolo awukuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo labanye athi ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umfundisi Angliston Sibanda yena ogcizelela ukuthi ingxabangxoza eseZimbabwe ayikafiki ezingeni laleyo eseMozambique lapho kusokulabahlamuki abesiMuslim abedlulisa amalawulo kumbe eDRC okulempi yomndeni.
Kuvele kahle kahle ukumkhangela kakhulu kuSadak ye-African Union ukuthi bangadingisa udaba lwama-human rights abuses eZimbabwe bekuyikuthemba izimo elixwedayo ikakhulu khangelele ukuthi njengoba iZimbabwe kuyiyo engumgcinisihlalo we-Troika khathesi. So laba kade besenza i-activism ukuthi bamvule iZimbabwe amakhwapha bekhangelele ukuthi i-AfriSADC izathatha inyathelo eZimbabwe bakusuke bakhohlwa ukuthi iZimbabwe yiyo echiya i-Troika. So ke akusenzakalanga njengokufisa kwabantu laba kade befisa lokho. Siyakwazi ukuthi ama-liberation movements lawa yiwo a-influential i-Southern Africa. Kufanana nje labantu akade becelebrata ensukwini ezidlileyo ukuthi uChakwera uwinile eMalawi sekuyi-opposition sebekhohliwe ukuthi ikhathi kaChakwera i-very party e-liberation movement yajikobhanda okuba ifana neZambia. Yikuthi abidlele xegayo nje ukuthi bekhangelele ukuthi iSADC ingadingi idudaba leZimbabwe. Ngokubona kwami nje bekuqakathekile ukuthi iSADC ikhulume ne-DRC kacabangele ukuthi bazakhuluma mbe mhlawumbe bakhulumile ne-Mozambique kanye kule ndaba ezihluphayo khona kakhulu. Indaba leZimbabwe yinezindaba zamalimenza esabuses kodwa kasasiye kunevu esenjengemozambique ukuthi sekulempi sokukhala sokuchalaukhala abantu sebebulala. So ngibona ngani bafike bakuthatha ngaleyo ndlela.
Okumele kuze kufike kuliphi izinga ukuthi kuze kukhulunywe neleZimbabwe? Awunyeke wathi kuqalisa njalo yini ukugcina kule ngxabangxoza emazweni okungafuni ukuthi kuhle kwesulwe kungamemetheki?
Ukuthi yena ubaba wabantwana kungutha abantwana kunguye ulugcinisihlalo weSADC Troika yena lo wasitshaya. So kunzima ukuthi siyeseka kuye ngoba nguye okade vele etshaya abantu. Yikho ngithe ekucabangeni kwethu into udaba lolu sekezaphambanisa sangananzeli ukuthi umnaotshela iTroika yena beyngumnakagwa futhi njalo osehle wathi bonaba abantu akade batshaya kangaphaktroika sekasila lasesingaya khona esingakhalela khona usadakilevu ngoba kuhlasingayo wasasile ekuthukeni. Bese kufithi udaba lokuqapha abantu kuyinto ebuhlungu kakhulu esihambelana neyenzakalo kuyikuhlukuluza kwabantu ngamalungelo nokunyathelwa kwamalungelo abantu. Indaba leyo kayikali kanye yabenzakala ngama-1980s esifuka ukuthi kuvele kuyinto eyiphatheni ekhuluka ikhona eprezenti weSADC esesifudo ngakho. So-ke asesedwa nje kumele sihlale phansi njengabaholi sizame ukuthi ukube sizana ngokuthi abanye ngabaterrorist abanjeni lokhu kwakusushudlao.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Yabo. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi imbiko egcwele ebulenjini beintanethi ethi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPam Chinguri ulegcikwane lecoronavirus ingamanga. Iphephandaba leChronicle lithi kulondoda oleminyaka engamachumi amabili lantathu odlwengule umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lanhlanu 15. Undoda lo ongaqanjwanga igama njengendlela yokuvikela ukuvezwa kwentombazana le ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilichumi lasithoba munwembili. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Sabona msakazi wamomuhle, akhuluma lomfana kaSolo kuso lapha ezimdabula. Hayi, into engenzakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokho okwenziwe ngabozomvikela ukuthi bevale imigwaqo. Ikuthi kuzame ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona izana uPF ikhitshwe ngamazwe wonke ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayisaba ukubulawa, bayisaba ukutshaywa. That's why bengake bekwanise lento okade umeli yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo, salibonani. Sakubona msakazi omuhle linjani. Hey, kubuhlungu kakhulu lokho kwenzeka kubantu bakithi. Umuntu omnyama ohlukumeza umuntu omnyama. Abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasocha lawo sabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabhrugu amabhutsa abatshekile kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okutshaya amanzi. Kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okutshaya amanzi ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma, omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngokusana okukhulumayo mphume enkayo kumanje nisegoli.
Lapha ngiyalizwa abasakazi beStudio 7 ngincoko khuluma. Kanti kahle kahle sicela lisibuzele bona abantu ababezomvikela umkhokheli wabo libimfonele limbuzo ukuthi abantu babotshela ukuthi wayebe besitha bafuni ukusela oro abafuni inkohlakalo oro babotshelwa ini ukuthi bangakhuluma ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasosha ukuthi abophe abantu ukuthi benzeni abantu. Ungawubophela abantu ukuthi wayebe sithi abafuna ubusela. Wena ufuna ubusela bugcwele uqhubeke. Khatha amasela la njani kanye. So befuna silwe phela manje sokumele kubulawane phela uma besenza kanje.
Injani msakazi igama uNkero ngokomoyo. Hayi, mina engingakutsho nje kuphela ukuthi hey kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nxa besithi bayazwakalisa ubuhlungu bempilo ababuphilayo ezweni bese betshaywa ngamasotsha okungabantu okumele ukuthi bebeyazi. So hayi, kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe, kunzima kakhulu.
Ngiyalibingelela mina ngu-Alec Nyati. Kuyamangaza lokhu impela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezitheni zangaphandle. Thina amapholisa yiwo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu, asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu. Bona kwabo nje igamente zeZimbabwe lendaba nayo kuphela. Bangasutha bona balulame bona konke kuright, abalandaba nabantu. Kunzima kakhulu into eseZimbabwe, iyethusa, iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la eAfrika.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi bantu bakithi, siyabona ilizwe iZimbabwe isikwesinye isimo. Amgaba wayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo lokho. Yazi umnankagwa uyayangisa. And umnankagwa kwaqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni, abantu bayamzonda, abantu bayaminyanya. Ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona. Ukubhidlize ibandla le-MDC, still uyehluleka. mnangagwa. Umnangagwa kube ngangumuntu ofundileyo, kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza lezi zinto zakhe ezingabonakali ukuthi wenzani. Kube ngayiyo imali yokuthengela abantu ukudla. Ukusaba umkhuhlane kwenza kuphela. Abantu vele still bazibulawelwa yiZANU-PF. Umkhuhlane lo maybe se kungenzeka uqanjelwa umanga ukuthi abantu bayakhuphuka uyakhuphuka. Kanti abantu bachekwa ngani ngoba imali yonke bayitshontsha. Bayehluleka akula izinto zokuvikela lo mkhuhlane abantu bazivulayela indlala apha abantu bavalela izindlu.
Oh salibonani basakazwa ku Studio 7. Igama lami uNdodana Ndlovu. Ngokubuya mbuye enkaya egonya. Basakazi bami, mina kakhulu ngokuhlala ndlini lapha egolo kwamanje. Isituation ikakhulu ngathi simo sisekhaya. Asijabulisi neze, sisuka sisikhumbuze izinto bese sitshelwa ngabantu nento kade sizibona esikhathi sikankomo ongesikamgabi. And njalo manje lokho esikubonayo mbona kuwesi ngoba ngathi uyakubhekisisa lo muntu usenothi mfuna ukufa mbakhawulisile bethi bengcwaba. Kodwa lami mbakhawulisile kakhulu nje emandebeleni ngathi uyobheka. Sokuyilokhu akuthi kuyathunjwa ukukhuluma ngezansi sisaba sokusimenza igugrawundi ongakuthi asina nkululeko elizweni. Sibe sesivuza ukuthi kathi manje sokukhululeka nini thina nje amaZimbabwe.
So EMP, sokukuwe wena ofakwe impamu uthi lawo ubisela ngaziphi indlela ngoba siyimpile. Lebo nto abantu bathathwa bethotshwa belinyazwa senze njani njani. So kuwe wena ukuthi ubisela ngaziphi indlela ngoba yimpi phela. Lolwa nawe nxa ekutshaya ukutshaza ugade phezulu yiwumbono wami ngilawo. Singakhuluma sithini. Sicine sesisola le radio yethu ukuthi ayilancedi iStudio 7 ngoba kuphumba ukukhulunywa kungenampumela. Kodwa thina sithi esingelampumela ngoba le yimpi ayisadingi ukuthi ukukhuluma, sidingi i-action ukuthi nje wazofaka ukuzibhakela wena wenzayo.
Sabona msakazi wami omuhle, akukhuluma lomfana kaSolo kuso lapha ezimdabula. Hayi, into engenzakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokho okwenziwe ngabazomvikela ukuthi bevale imigwaqo. Ikuthi kuzame ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona iZANU-PF ikhitshwe ngamazwe wonke ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayisaba ukubulawa, bayisaba ukutshaywa. That's why bengake bekwanise le nto okade umele yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo salibonani, sakubona msakazi omuhle linjani. Hey, kubuhlungu kakhulu lokho okwenzeka kubantu bakithi. Umuntu omnyama ohlukumeza umuntu omnyama. Abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasocha lawo siyabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabhrugu amabhutsa abatshekile kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okutshaya amazwi. Kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okutshaya amazwi ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma, omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngokusana okukhulumayo mphume enkaya kumanje nisegodla.
Ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imilayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, izigaba kumbe ama-states athiwa alenani labantu abalegcikwane elikuzinga eliphezulu sezingamachumi amathathu lane 34. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Donald Trump ephikisana leziphathamandla azikhetha ukuthi zikhokhele ikomiti yokulwisana legcikwane le-coronavirus athi sokulobubelo zona iziphathamandla zisithi ilizwe alikafiki kusimo sokuvulwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe umnumzana Pete Ngcobo ukuze sizwe umumo walapho akhona esigabeni seMaryland.
Okwamanje igciwane liyala liqhubekela lesiyaphambili yonke indawo eMelika, lati khonapha eMaryland ebingani ike yehlambijana kulezi suku bathi amanani abantu abanjabe legciwane liyakhuphuka likhuphuka nsuku zonke. abantu nje sonke sihlale levalweni sizama ukulandela lokho abasitshela khona ukuthi sikwenze singakwenzi sigqoke ama mask lokuhlala nje sikhathana khathana labani
kukhanya sokulokuphikisana kweziphathamandla zikamongameli Trump laye umongameli Trump ngokuthi ilizwe livulwe izikolo zivulwe labantu babuyele emsebenzini ubona ungani kuhamba njani la
Oga kuvulilizwe ngibona ngani ikuzikwaza ngomkhonto wethu umongameli Trump uthi abantu bavule bavule isikolo kodwa bonke abalolwazi bathi lokhu kuzenza ukuthi into zesabeke kakhulukazi isibonelo lapha bakhuluma ngendawo eseGeorgia duze ledolobha lakhona likhulele Atlanta ngibonani babiza ukuthi Gwinnett County lapha izikolo ezivulwe khona iviki lingakapheli nje bathi nani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane uyi-260 loba nje bonke bengabanjwanga kodwa sebecela ukuthi behambe bezivalela kude labanye bonke abantu labo so mbonani nxa ekhuluma ngokuthi kuvulwe ufuna nje lapha kuyabe kusitsho ukuthi abantu abaningi bazaba lo mkhuhlane ikanti abanye baza bangasichiya njalo awuqathele ukuthi akumele angasikhohlwa ukuthi abantu abesikolo bahlale ezindlini labazali abanye bahlala la nabogogo labokhula sebekhulile bathi igciwani ihlasela kabanzi laba bangani sebekhulile so umntwana engahamba esikolo ethola igciwani yakwanisa ukuthi umntwana yena yabe engabonakala ukuthi uyagula kodwa nxa sebuya ngkhaya esefika edlulisa lelo gciwani kubazali labogogo labokhulu kusuka ke lapho kube yingozi enkulu
Umnumzana Pete Ngcobo isizalani seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika. amaNdebele ingoma kazinja ziyamluma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathi ntambo wezempilakahle kudala inkulumo. Abaphathi ntambo beSADC bayahlangana njalo lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo Organ Troika, kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.